hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi nesengxoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kaChess ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubeka isimpilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke andikuhle futhi ukuthi umnumzane odinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani ngilaso khona kana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni I think abantu abaningi bathi well i-team yona lengenayo kayiphiwe i-chance sibone ukuthi iyaphetha ngani so ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-fifth president we-Kenya William Samoei Ruto lo mfowabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili ngiyabonga.